emakhandeni ngapha sehlelwe ilono lo udaba lokugcinezwa kwezindlu esilapho engihambe khona njengomkhokheli we-resident association. Ngifice ukuthi kulimele kakhulu izindlu, kutshaywe izivalo kanye lwamawindi, ekhutshwa indisa livulekile, bangene bathatha amafoni bafosela abantu ukuthi babanike imali. Endlini yokuqala lapho engifike khona ngifice usisi omnye elimele eganyelwe ngebhemba, ubesithi uyavika befuna ukumgamula ikhanda, wavika ngengalo, ibhemba lasika ingalo yonke ethungiwe. So izindawo konke lokho kwenzakele kuripoti yemapholiseni. Kwenye indawo yesibili ngifice ukuthi bangenile abazange bagqikezele ukuthi kodwa bavula umnyango, bafica kulabantu labazali labantwana, thatha amafoni afika 4, bathatha le mali engange-$400. Kodwa ezinye indawo engithe ngemva kokubana sengivakatshele lezo ndawo lapho okonakele khona, kwazofika enye information kimi ethi kulenye indawo futhi lapha okwenzakele khona into efana nayo. Njalo namhla sithe sihlangene njalo sizama ukuthi sikhangele ukuthi kwena singenzani. Kwafika futhi umbiko wokuthi kulenye futhi indawo, izindawo ezingu-4 lapho kube zisenzo ezifana nayo khona, kusenza ukuthi na izindlu zonke emakhandeni ezilinyaziweyo zingu-7. Yikho ngikhona ngizaqhubeka kusasa ngiyefika khona ngizwe ukuthi isimo sakhona sinjani.
Ngokubona kwenu, ngobani abangabe besenza lokho? Njalo ngokuxoxisana lezimuli ezithinteke kulolu daba, kuyini elikwaziyo ngabo?
Ebantwini bonke esengibavakatshele engifike ezindlini zabo lapho kube lomonakalo lokhona, akula ngitsho loyedwa othi yena ufanisile kumbe ubone omunye walabo bantu wamnazelela ukuthi ngabe ngubani. Bakhanya bengabantu abangazwakaliyo.
Okokugcina, kuyini izakhamizi ezingakwenza ukubona ukuthi zivikelekile kulezi zehlakalo, njalo kuyini elibaxwayisa khona? Kukanti amapholisa aseqalisile yini kuluphenya lolu daba?
Izakhamizi zikhala ngokuthi kufanele zibambane, ikakhulu ebusuku nxa kuzwakala omunye wezakhamizi ukuthi usehlaselwe, zisukume zonke zisondele kube zincedisane. Njalo bekungani kulokufuna ukuthi izakhamizi zihlangane ukuze zifome ama-neighborhood watch committees, yiwo angabanceda ukuthi ebusuku kulwisane nalolu hlupho. Kukho okunye njalo sisaqhubeka lezinkulumo ukuthi sibone ukuthi singancedisana njani. Asikaqedi nemihlangano yokuthi sibone singancedisana njani.